Ibandla le-CCC labunjwa ngomnyaka odluleyo ngemva kokungazwisisani lokufuthelana kwaqhamuka phakathi kwenkokheli yamacele we-MDC ehlukeneyo. Elinye icele selibizwa ngokuthi MDCT, elinye lizibiza MDC Alliance. Loba nje ibandla leli lenelisa ukuthola izikhundla eziningi kukhetho lwama-by-elections olwagcina lusenziwa ukuthatha izikhundla ababexotshisiwe ngumonzora. Lanamhlanje kalikabi lesisekelo sombuso loba inkokheli ekhethwe ngabantu. Ingcitshi ezicubungulayo zombusazwe zithi lokhu kulakho ukuphazamisa ibandla leli ngoba kuveza ukuba kalilungelanga ukungena kukhetho lwalonyaka. Eyinye yalezi ngcitshi ngumnumzana Peaceful Sibindi othi kumele ibandla leli liqale lilungisise lolu daba.
Ibandla le-CCC kufuze libe lama structures ukuze likwanise ukuncintisana le-ZANU-PF ukhetho oluzayo, ngoba nxa bengela ama structures kuyahlupha ukuthi babone ukuthi bayincintisa njani i-ZANU-PF ukhetho. Njalo kufuze babe isisekelo sombuso esizatshengisa ukuthi uZulu nxa efuna ukubavotela bazawuhambisa njani, njalo ngubani oyabe esesikhundleni.
Lokhu kusekelwe ngenye njalo ingcitshi yezombusazwe umnumzana Matthew Dube, yena othi lokhu kulakho ukuliphambanisa ekukhankaseleni usekelo.
Lokho kwenza libandla lithuba siyako sinike confidence vele ngitshula kawani akusincedisi. So kusele 6 months ukuthi siye kuma-elections. Akula ma-structure, the constitution yakhona yazakala. So ngani into yakhe yena uChamisa afuna ukuyenza daba afunayo asonto kaZulu. So akusincedisi ngalutho lo. Ikuyenzela nje kuphela ukuthi abakhona yibo nje abasekelwa nguye nje osekelwa ngabantu ukuthi abe yi-opposition party engani ilamandla okususizana kodwa akulalo.
Kodwa isikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Osalo Siziba uthi ibandla lakhe kalilani lokungabi khona kwesisekelo esithi lokhu baza kulungisisa.
Temu siqinile sikhangelele ukubana ke sizaba lomunye umnyaka leminye iminyaka sisiya phambili sikuhulumende ke obuyayo sibonga abahlali bezimbabwe abatsha abadala omama ugogo sixhase kakhulu emhlanganweni wethu we-CCC ikakhulu kuma-by-election isapoti sayithole ebantwini kade sesephalamende.
Okusekelwa ngenye ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo osebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute othi ibandla leli lilakho ukwenza izimanga kukhetho lwalonyaka.
Ukuthi abantu be-CCC sebetshintsha amakhadi batshintshela iZANU-PF amakhadi sebesebenzisa i-strategy esingayisibiza ukuthi from i-analysis yami ukuthi i-gorilla strategy eyokuthi alikhulumi into eliziplanayo i-citizens laleni. Uyakubona? So indlela asebenza ngayo le ukuthi abakhulumi ukuthi organizing secretary befaka aba-officiali bazame ukuthi belahlise ini iZANU-PF ukuthi ingagcini isithumela abantu bayo isiyathatha isikhundla ku-CCC.
Amalunga awe-CCC athi ukunzima ukukhankasa ngoba bebotshwa njalo bezethuselwa lona ukhetho soludumela emansumpeni. Omunye unkokheli ye-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi ibandla lakhe lisekunzimeni ngenxa yokubotshwa lokuhlukuluzwa okutshengisa ukuba ibandla leli lizimisele.
Njalo ngokuya phambili sibone ikhanya ingani amapholisa bakufake emgceke ukuthi abantu laba kumele bebotshwe loba nje bengekungelasizathu. So ngenye into okumele siyenqabele ekumele siyikhangelele lapho esiyakhona kukhetho luzayo luka-2023.
Ukuze kubunjwe i-CCC icele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. La emthethwandaba livimba icele ele-MDC Alliance elalikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ukusebenzisa ibizo lokuthi MDC. UChamisa esebona ukuba ibizo lokuthi MDC laselimtshayisa ngekhanda weza leqhinga lokubumba ibandla elitsha walibiza ngokuthi Citizens Coalition for Change, CCC. Lokhu kungazwisisani kwenza ukuba amanye amalunga edayele ephalamende we-MDC Alliance axotshwe kulelo dale nguMonzora ewethesa icala lokulandela uChamisa. Ibandla leli lahle langena ukhetho lukaMbimbitho ngomnyaka ophelileyo lapho elenelisa ukuthola izikhundla ephalamende ezifika 10-19 endaweni ezifika 40-28 lapho elancintisa khona. Ngimele iTudo 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.